nomkhulu ozabe ubuthanise inhlanganiso zezakhamizi ezivela kulizwe lonke kufika 30 ngolwesihlanu singabiza be-copak ukuze bazositshele ukuthi i-constitution leyasebeyikhiphile imumete yini lezi zinto esazivumelanayo. Njalo siyabe siqinisisa ukuthi siya ku-second all stakeholders conference, ngobani abahambayo, kuzahanjwa njani, kuzathuphuthana njani. Njalo nxa izinto esizikhangelelele kwi-constitution zingaphumanga, kuyenzakala yini ukuthi singafika ku-second all stakeholders lezi zinto zikhangelisise kuhle zingene ku-constitution. So yikho sizama ukuya kulungisisa, njalo silungisisa ukuthi ngobani abazahamba ku-all stakeholders conference bemele izakhamizi.
Ngaphambilini kwalingxoxo uthe ubukhokhela omunye umhlangano lamhla eHarare lapho ade belichasisela khona ngalolu daba. Ungangitshela ngamafitshane ukuthi kuhambe njani?
Kulo mhlangano omunye wabakhokhela i-COPAC u-Honorable Douglas Monzora ubesitshela ukuthi sebehlanganise nge-COPAC bavumelana ukuthi kumele kube namalunga afika 1100 amele ama-political parties lamele abamele inhlanganiso ezizimele zodwa ukuthi bahambe kulo mhlangano. Kulaba bayi 1100 kune-571 okumele bavele kunhlanganiso ezizimele zodwa. So thina besithokozisa kakhulu ukuthi sesitholile ngathi ithuba lokuthi sihambe siyehlanganisa ukuthi udaba le-constitution luhamba kanjani.
Umhlangano wenu lowu elizaba lawo ngolwesihlanu kuyini oyihluke ngakho kule minye limhlangano elokhu siba khona kulungiselelwa lomhlangano omkhulu we-stakeholders conference?
Udaba esingalo kakhulu udaba le-local government kumbe izinto eziku-chapter 4 ezama-social economic rights. Sizama ukuthi sizigijimisele izinto kuhlale phansi sicubungule ukuthi zifake kanjani ku-constitution, sikhangele futhi udaba lwe-devolution ukuthi lungenile ku-constitution njalo balufake kanjani ku-constitution. Njalo sifake ama-strategies okuthi thina njengezakhamizi nxa sisiya kulo mhlangano sihambe sibambene singakhulumi amazwi atshiyeneyo kodwa sihambe sibambene siyakhuluma into yinye.
Lisebenza lezinye inhlanganiso ezizimeleyo kumbe lithi okwenu elikudingayo kwehlukile?
Sisebenza kakhulu le nhlanganiso ezifana labo-crisis coalition, labo-vesi, labo-nango kodwa ezi-partners belileyo zithole ukuthi izinto zama-residents ziyabe zikhona kodwa kangalisisa kuhle ngoba abantu abaningi bagijimisa ezepolitiki. So yikho sizame ukuthi sibe sihlangane sisodwa sike sicubungule okusibambabambayo njengezakhamizi ukuze nxa sesiyahlangana nabanye ngabe sihambe sesikwazi ukuthi okuyikho esikufunayo kuyini.